nekusungwa kwevanhu tasvika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nechiti mutara zvakanaka.
Ndaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo
mhla ziku-13 Nhlangula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo cathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla lalo uMo Blessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga.
Abantu basakhala kodwa amapolisa awafanelanga ukusebenzisa information engalabufakazi ukuthi lo muntu ambambayo i-former boyfriend yakhe.
Kambe ukubulawa kukaMo Blessing Ali lo Langelihle Dube abe Citizens Coalition for Change kungaba kulezo mbusazwe phakathi kumbe yikwenza kwezikliwi nje zingelanjongo yezepolitiki?
Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho ukuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhukho napho zicwale zithola inyama.
Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudala imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo.
Tengisa khona ukuthi uhulumende wethu ulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sisitsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imfa yomsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali isidale inkulumo elizweni.
Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala uthi imuli yakosimba Chisango ocathangelwa ukuthi wabulala umsekeli webandla leli uMo Blessing Ali izawukhomba olotshwala ingekela uxolisa ngesihluku esehlela uAli. Usikhala uthi bakhona asebevumile ukuphathisa ukuthi baphindisele ukubulawa kuka-Ali lanxa engaqambanga ukuthi bazaphindisela njani. Kukhanya usikhala esithi bazaphindisela ngesintu kesizwe amazwi akhe.
This death of Mo Blessing Ali, let me tell them and also everybody in Zimbabwe, the whole family shall perish. We are going to revenge. Whichever way we are going to do, the family shall suffer. You might not hear about this family once more again. It will be wiped from the face of the earth if they are not going to apologize as soon as possible. There are many people who have volunteered to do the business for them to make sure that the spirit of Mo Blessing Ali will not rest and avenge her death.
Ukansila wedolobho le-Beatrice oqanjwe ngelokuthi Kansila Masimbi uxotshe abantu kade bebuthene emfeni esithi ngoba sokugcwele abantu bebandla le-CCC. Lokhu kumangalise abaningi ukuthi abantu bengaliswa ukukhalela omunye wabo.
Funeral ikana iri so problematic like this ngaichienda ku Saint Mary's.
Omela iBeatrice edale lePhalamende engwebandla lezana uPF umnumzana Munyara Zikashambe uthi ibandla leCCC selifuna ukusebenzisa imfa kaAli njengendlela yokudinga usekelo.
We are in the election era where in this CCC, these CCC people, they faked abductions. Now they want to hijack this funeral and call it a ZANU PF murder. Who is Mo Blessing after all? CCC got a vibrant activist that we can look at, not more blessing.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi amapholisa asetshenziswe ibandla lezanu PF ukwenza ingani lolu daba alula ezombusazwe kodwa bona bebona ukuthi uAli wabulawa ngoba engowebandla labo.
Kumbe isikhwili mbe i-political crisis eZimbabwe akunalutho amapholisa afanele ukuthi athathe neutral position but dinge isikliwi lezo hachi ukusupportana lelinye ibandla lezanu PF besithi lo ujama okuthiwa nguyombambayo gaso wezanu bakwazi njani bona bahambile yini eofisini yezanu bayadinga amaphepha badinga umuntu lo bambambe ecourt ikhodi yezacubungula. Asithande ukukhuluma okuningi ngokwakhathesi ngenxa yokuthi abantu basakhala kodwa amapholisa awafanelanga ukusebenzisa information engala bufakazi ukuthi lo umuntu ombambayo i-former boyfriend yakhe. Kanti i-boyfriend ngapho ngobulala abantu basithulele bengadingi. Hhayi, amapholisa ngawabantu bonke, lo mthetho ugcina umuntu wonke. Siyabonga.
Lokhu sikudaba lunye. Kule mibuzo edalwe yokubulawa kukaMo Blessing Ali lomunye wakhe owebandla le-CCC umnumzana Langelihle Dube ukuthi kungabe kulezo mbusazwe phakathi kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu edabukisayo ukuthi silahlekelwe imphefumulo ikakhulu imphefumulo yabantu abasasebatsha uMo Blessing Ali lolangelihle. Kodwa engithanda ukukutsho ukuthi sibona abapolitician eZimbabwe bayathanda ukwenza njengalokho kuthiwa angamanqe kumbe impisi ezithi kungafi donki zithi bhu khonapho zicwale zithole inyama. Nxa sikhangele udaba lukaMo Blessing ngokutsho kwamapholisa abaye abachwayisisayo kusobala ukuthi uMo Blessing umbulali bayamaza amapholisa igama lakhe bayiqambile kuthiwa abantu laba basuka eBhawa ngokutsho komfakazi okhona osemthethweni. So kuyamangalisa ukuthi dukuduku abantu nosebeqamba amanga bathi ye uMo Blessing wathunjwa ngabantu ababehamba ngemota ye ngabantu bezanu PF. Kodwa nxa ukhangela statements samapholisa siclear nje ukuthi abantu labana ujahe womuntu wabulala uMo Blessing umuntu wakwathandana laye kade kuzingxa abano zabo bese kusithe ukalanga elihle ukukhanya ungenelwe ngisigebengu iziqiwi nje. Kodwa abantu eZimbabwe ngenxa yokuthi silama political vultures kulabantu abakholisa ukuthi kube kuthiwa kugconwa ilizwe kuthiwa ilizwe siyabulalana lanxa kungekho. Kulabanye abantu futhi esibaziyo ikakhulu abantu benhlanganiso ezizimeleyo laba abanye baphila ngakho nxa kungasabanga lezehlakalo ezinje baqalisa ukuthumela imbiko kubo United Nations lenhlanganiso la ku international community kabatholi imali. So sile problem yokuthi silabantu abaphila ngokuqamba amanga ku social media bebhala ama report besenzani bese siba labantu abagcwele inzondo nje lokufuthelana ukuthi yo umuntu angafa laphana kuhle kuthiwe yelo lo ubulewe ngezongabe ngabe zombusazwe lanxa kungayisiko. Kuyinto embi kakhulu enyanyisayo cakane udinga ukuthi sikhule kuthiwa ipolitics njengamazibabweni kumele sibe lento kuthiwa ipolitical maturity sikwazi ukukhula lokuwehlukanisa phakathi kwezinto kobudlova kwenziwe izikliwi lolu dlakela lwezombangazwe. Kodwa thina kithi kuhlala kuhlangene kuphela sihlala siqaphela into ezimbi kuphela. AmaZimbabweni ungabhala ukuthi asambeni siyelima ngale senzela imali akulamuntu ozihlupha ngakho. Kodwa ungakhuluma ukuthi ubani obulewe kulo muntu ofileyo ngalo obulewe izanu sokusiba indaba khonokho inyamunyaka uyaziwe phela angikwazi sinjani emakhandethu.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ubona ungani udlakela lolu olukhulunywayo ludlakela esingabona na lusenzakala ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi udlakela lungaba khona ngesikhathi sokhetho kumbe lungabi khona. Kodwa engikwaziyo ngeqiniso lonke ukuthi lukhona udlakela olwenzakalayo kwamaqini lube khona udlakela okuthiwa lwenzakele abantu bakhona uzokuthiwa kulabantu abacanya abathunjiweyo ngale into zakhona zingaqedakali. So kugcina sokungasakwazi ukuthi amanga lamaqiniso iwaphi. So into esuka ibe nzima kakhulu kodwa sikhulekele ukuthi nxa kuyiwa kukhetho abantu bakhule babekwazi ukuthi kwehlukana kwembono lokwehlulukana kwamabandla ezombusazwe akutsho ukuthi sesiyizitha. Sikwazi ukuphilisana ndawonye engithe mina ngaphambilini i-political maturity sikwazi ukuthi singaze sibulalane thina sodwa lapha phansi siyabe sizihlupha nje kuphela ngoba phezulu ngale bayakhulumisana banatha bonke amatiye thina onjwadi ithe sebe sigamulana ngamabhemba lapha sithumbana sibulalana sisenza into ezingalangqondo ukwazi ukusuka sikhohle ukuthi akula politician enginyanga ngithi ngesilungu no politician is worth dying for.
Lo ke ngumnumzana Angliston Smanda ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube wabulawa ngolwesithathu ngeviki edluleyo elobhengula kobulawayo uzabekwa lamhla emzini wakhe esigodini. UDube othiwa nguye owaphathisa ukubhalisa abantu ukuthi bavote ngobunengi wangenelwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi yizikliwi bamhlahlela ngamabhemba. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednikho Ncube watshela iStudio 7 ukuthi ukubulawa kukaDube akulani lokwenza lezombusazwe. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza izolo ntambama ukuze sizwe okuningi ngokubekwa kukaDube.
Ye umthimba mkhulu sesiqedile umsebenzi lapha kobulawayo akulula akulula sibili kodwa izimoto sezisukile lapha kobulawayo ziyakhona esigodini mthemba sesifikile manje kusasa siyabeka iqhawe lethu uLangelihle Dube uzonda abanye bambiza ngokuthi Mr. Tuesday ngenxa yemisebenzi emihle ayeyenza ezinye izimoto ziyasuka ekuseni kodwa lezo ngezemuli ngoba abantu abaningi sebehambile ukuthi balinde bebone konke okuyabe kuqakathekile okumele kwenzwe ukwenzela ukuthi simbeke uchampion wethu ngendlela ezinzileyo ngendlela elenhlonipho. Hayi kubuhlungu bakithi.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 izolo ntambama ekobulawayo. Ukubotshwa kwabezamasonto eHarare ngeviki edluleyo kudale imibuzo eminingi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Amapholisa aya emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare ngolwesihlanu babopha khona abafundisi lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo abaphansi komkhankaso othiwa The Zimbabwe We Want Campaign kumbe iZimbabwe esiyifunayo. Abantu laba balala esitokisini ngolwesihlanu baze bakhululwa ngomgqibelo. Sixoxe lomunye wababotshwayo umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu.
Eqinisweni besihlangene eSozberry sisiyakhuleka sikhulekela ilizwe ilizwe selifile ubukhokheli sobuphele lwabo sakwazi ukuthi kwenzelwe. So bekufanele ukuthi abantu beZimbabwe bekhuleke belikhulekele ilizwe njalo kulohlelo vele la uhulumeni olwaziyo oluka 2007 olwezi Zimbabwe We Want. So odasikambe kulowo kwazi ukuthi bebeyazisiwe ngoba akula mthetho othi kufuze kucelwe imvumo. Umthetho uthi amapolisa ayaziswa ukubana kulo mkhosi onje ozenziwe. So bebeyazisiwe. Ukuthi basuke bona basesiba labantu abangafuni ukuthi kwenziwe lokho kungcindezela ukuthi abantu bebe le freedom to assemble nokuthi to associate kutengisa khona ukuthi uhulumende wethu kulokhu engafuni ukunikeza abantu inkululeko yokubana benze abakubona kufanele njengoba isisekelo sethu sifike. Isisekelo sethu siyathi ukuthi iZimbabwe is a Christian country kodwa sihlangene lathi yakhuleka sikhulekela ilizwe eselifile.
Ungasitshela ukuthi lapho livalelwe bakhona yini abahlukuluziweyo?
Ukuhlukunyezwa hayi ekuthayweni akulamuntu otshayiweyo but ngibona ngazathi vele nje lona ilizwe lethu Liloke lililizwe abantu abakholwa ukuthi umuntu emebotshiwe kuze besethuselwa lani lani kodwa hayi akula muntu otshayiweyo. Esosberi sizabuyela ngoba sikubheyili sizabe siloke sihamba ngoba singazake sathi kunzima sibili kodwa kufuze ukuthi abantu singavumeli ukuthi sincindezelwe lokuthi sifuna ama-shortcut. Ilizwe leli sibuswa kubi ngenxa yokuthi abantu sifuna i-temporary relief. Akufuzanga sikuvumele ukuthi abantu besebenzise ukuncindezela abantu be-abuse umthetho.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi abamaka imihloliso yokulogatsha lwezemihloliso olwezimsec baphakathi kokulwisana kubangwa imali abayiphiwa ngomsebenzi wanyakenye abathi bayiphiwe kathesi isisindo sayo sesehlile kakhulu. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi uNgqabutho Maganga obehlala eKhilani Squatter Camp ubulewe ngomunye wakhe uMofati Sibanda bebanga umkhuku owathiswa nguMaganga. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia seziqale ukunika amapasipoti awelizwe labo kubantu bakwele Ukraine abahlala emadolobheni awe-Ukraine ahluthunwa ngele Russia. Amapolisa kwele China abophe abantu abayithoba munwe munye ngemva kokuhlasela abesifazane e-restaurant. Abantu laba babanjwe ngoba amapolisa ababone emfanekisweni kamabonakude ama-surveillance video. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Igama lami nguvela Ngoma vela eBruna Bank. Ngiyalibingelela lonke bantu beStudio 7. Ngivumelana nesikhulumi esikhulumileyo sithi hayi inkomo watshiya ekuthengisile. Ya, kukubi esintwini ukukhuluma ngomuntu asehamba kodwa okukhona liqiniso liqiniso ukuthi hayi kasithiya ngakuhle. USmith wayefuna ukumnika imathebelo lendingo 1977 wala manje kathesi inqaso kunye lapho kukhona lokuthi sesicolonize abantu bemashonali sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha vele sifune ezikolo uzazo sokuthiwa sikakufundiswe isishoni kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe seziphambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isitshona ongasafundisa isindebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila. Akuyezwakala izindaba siyazimamela kusa kwamalanga abantu ezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa. Bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli elikhulunywa ngabantu impilo yalaphana ezimbabwe inzima. Ongangukuthi khona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu. Abantu kabalazimali. One ilizwe vele kalila mali. Akula lizwe lingaba right lingala mali yalo. Kuzima laphana bantu bakithi. Wonke umuntu olaphana mawuthi uyavula ibhizinisi usuke ngelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda. Abantu babalazimali ekhaya ngapha sokuthiwa kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela le esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungasela muntu ongcono. ngoba abantu bathwele nzima. Mina mangaleke ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe ku right ye ngamanga la akhulunywayo kwa 2018 kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo kuno kubona yabantu. Sikhathele ngabantu abasebenzile ezikomeni zabo. Hayi.
Seribonani, seribonani isizini, seribonani. Hayi, ngikhulumayo ngiphi, ngiphi ngisuke ngqalathi emabhalabhala kompofu ngale kwesasana kusini. Hayi, nginemisebenzi ngidlulisayo ngokukhuthaza abatsha. Ngikhuthaza abatsha ukuthi hayi madoda sambini sivota, sambini madoda sivota, sambini sesiginyiwe bakithi sazidlalela okuhluphekina. Nangumuntu alokhu esihluphile. Mhlawumbe yathi umuntu omutsha kodwa ungakhubhizizane ungumuntu onjani. Ngiyacela abantu abatsha sambini, sambini ngokuningi kithi sivota, singadinwa lo nyaka umnyaka wethu. Nesi 2023 unyaka wethu siwine.
Ngiyabingelela ku Studio 7, ngibingelela abasakazi nabalandeli. Sanibonana. Lapha ngithi nami ke ngithi uPaula nami lokho engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje sosikhathi sokuthi mina ngoba ngilomhlobo kumela lomhlobo ube wodwa lwana ube wodwa ngokunjalo. Angeke kusebenzele lokho, into ezosebenzele ukuthi Zimbabwe iphume kulokhe ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo selibusini yake yi-42 years. Ayikho into nje yenzakalayo instead ukudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika, masingadiliki thina, sibambaneni sivote sikhipheni izano PF. Ungangena i-CCC is fine, izaphu MRP, MDCT, whatever party is, thina sifuna ushintsho, sesifuna nje change. I-change ukuthi ngubani owinileyo, akusebenzi lokwakho futhi ngeke nje kusebenze. Sohlala lokho esikhala segovernment, sifike lokho esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amaqaba, kanti-ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga, sivoteni sonke. Leyo part ezongena abantu sohlala banzi singabantu kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha, umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje, and then kufaka umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine. Abantu bavumelana nakho lokho, imajority eZimbabwe, abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho. Lokho ukuthi akunqunywe ilizwe abantu, hayi khona lokho akusizi, lokho akusebenzi. Akusebenzi, singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje, abantu bephile, abantwana bethu abalandelayo emuva, new generation ithole ilizwe lilunge. Sizane ngoba umntwana ozelwe from 1980 akazange ayibone inkululeko until today, naye senguyofayithayo, akazi uyafayith ufayith into angazange ayibone. So into emele ibe khona yokuthi sibambanene, konke kuzolunga ngokubambana, hhayi ngokuthi kwathiwa kwacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu. Khona lokhu kubizana Mpumalanga wadwada kusebenza. Ngiyabonga.
Njani mthokazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle. Hawu, siyabonga. Khala ngamadoda akithi lawa emarapila emarapina lawa, it's not fair man okwenzakalayo. It's not fair, ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni. Hayi, bezama ukudisturba umzabalazo wethu. No, akukho right. Mangaki bona besenza amacala lapho kulo mama watholakala le gold sesimadile igold la, wenziwani ngendaba yokuthi ngiyp bandla? Hayi, babengenzi njalo kuthi laba abantu abenzanga lutho, laba abenzanga lutho serious. Bona basimagisha igolide labo, besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku. Why besenza kanje kodwa? Why besenza kanje? Why bephatha kanje abafowethu? Bona behlala besenza amacala case after case. Babewenzeluka amaphokwapha. Ilizwe leli umuntu noma ubani bani uyazenzela, uma uyazenzela kokuthi silidwa izimpumputhe zonke zoyiduze yakhudulana zimpumputhe zonke abantu. Ilozeni umuntu okwagula iphoyizeni ayiphume engqondweni, la ayiphume iphoyizeni engqondweni. Bonke laba abantu laba abafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakala lapho. Yeke ukuthi ulizwe lilomongameli abantu bokompuza edlemini babubona bayazenzela ama-favors abo besiyale kunini besenza izinto bawona lapha abakhona, even sikhuluma namanje sokhona abakona ukukhulu manje ngeke sithule sebesoke sikhuluma. Vuka mthokazi.
Salibona ku Studio 7 yakukhulumisa ukhulu okhulumayo usenzele ichagwane elikhulu kweplump kosuwo. Ana ngithi nje abantu bakamthwakazi ungathi bengasho kuma bonke umuntu ozazothi indebele ephose naye iJSV vaneni sichaseni into yakithi sikehlukane nento zase next door esihlukane nawo triple C sihlukane nawo zana sike sizenzele okwethu ngoli indebele ungazibona nje sadwena hayi bazayenza ikanti kona ukwenza yozaphumelela hawe uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi uyabukhuma kona ukuthi njalo ungekho ezweni lakini ezweni lokuhamba. So ngithi bantu bakamthakwazi abantu bekuvuleka ezindlela beke besapoti into engeyabo. Ngiyabonga
bonani basakazi bethu abahle bakastudio 7 hayi siyalibingelela hayi nasiziphilele mbelinjani lina bonke uChris Gande ontungameli Nkomo abasakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sesibona khonokho okuzayo funa ukuthi ngenye ingene lapha mphawule lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawule ukuthi khona tivele njengoba siyabona iphumile i-100 bond umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani iloncedo lwani i-100 bond lezanupf yayo yahlupheka manje kodwa but basinika i-100 bond yabo le bathi siyenzeni ngayo.
Salibana Studio 7 linjani? Hawu siyajabula kusinyuze ezimnandi ekuseni ntambama. Hawu siyalibonga bafowethu asazi ukuthi lasivela kuphi. Ey madoda, ha lapha kunzima la. Siyabona siyezwa lapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi wakho mnangako. Ha kunzima madoda, umbuso wamasocha. Ha umbuso wamasocha madoda. Hey, sasi saphephela kuphi thina? Amasocha afakani ezikhundleni. Bafuna ukwenza kwenkani. Oh, noma umfana ngawina uThipu Simo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso orobe kwazi ukuriga. La ngale masingaye court siyakwazi bathemba umalanga. Ha kunzima madoda, kunzima kodwa hayi singabuyele emuva sivoteni bafowethu, sivoteni nama isa register. Asizameni ukuvota bafowethu. Singabuyele emuva, sivoteni madoda. Yeah, ha kodwa ona siyawubona lapho afuna ukuya khona umbuso wakho. Siyabona ukuthi uma kungenzeka uma singayifaka ecourt abazi uma labo khona ngalo uzaba back up uzababisela back to ngoba inhlali yenzeka hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda kuzabaphelela umbuso wamasocha straight umbuso wamasocha ama-detect ye kodwa hayi kuzaphela madoda kuzaphela akukho okungapheliyo uNkulunkulu kadakwa ngowethu sonke bafowethu hayi siyabonga ukhulumayo uPetrosi wakuhlala ngisempumalanga wakuzalwa ngiselupane ngiyabonga Studio 7
Lawke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCCC umnumzana Job Sikhala uthi imuli yalo ocathangelwa ukuthi wabulala ilunga lebandla labo uMo Blessing Ali izafa iphele yonke nxa ingaxolisanga. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-past 7 ntambama.